Soku izika disendaba ku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 12 Ntulikazi 2022 ngufrakisedis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, abantu asebebhalisele ukuvota bakhuthazwa ukubana bayihlola ukubana amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu lwe-voters roll.
Uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kaku-voters roll, so kungana kuqakathekile ukuthi sizahlala sonke siyekwazi ukuthi ukhona ku-voters roll, ukhona uvotela kwi-polling station, njalo ubaliwe yini ebantwini abothi abarejista ukuvota. Kungana kuqakathekile sibe lamabhizi amaningi.
Izisebenzi zikahulumende zithi seziphuma kumanyano we-National Joint Negotiating Platform zithi awusangizincedi lutho.
Ukucatsha ngomunye kakusebenzi, i-Reserve Bank imele ikhangelane lesimo esikhona ngqo ingaphiki into esegcekeni. Okukhulisa umkambo omnyama othengisa imali yangaphandle ukuthi imali yangaphandle kayitholakale elizwe, ayitholakale emabhenki, ezomnotho kaziyenzi leyo mali.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangujka uthi akusiqiniso ukubana inkinga zokukhula komkambo omnyama zibangelwa nguhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kumele bayehlola ukubana amabizo abo abhalwe kuhle yini kuluhlu olwe-voters roll. Embikweni owethu lwenamhla, ikomishini ithi uhlelo lolo luzavulwa mhla ka-17 kulinyanga luyephela mhla ka-26. Ithi lowo lalowo kumele aye lapho azavotela khona kuma-election centers. Njalo ithi nxa kukhona ukuyabe kuphambanisekile kumele kuhle kulungisiswe ukuze uhlelo lokudwetshwa kutsha kwendawo zabameli bepalamende lamakhansela ole-delimitation luqhutshwe kuhle, kanye lokuthi umuntu enelise ukuvota kukhetho luka-2023. Le-commission ithi umuntu oyenelisa njalo ukuhlola ibizo lakhe ngokutshaya ucingo ku *265 # kumbe ngokuya ku website elekheli ethi bvrainspection.zec.org.zw. Untungameli Nkomo uxoxa lesikhulumeli senhlanganiso eye ekhaya vote 2023 uNkosikhona Dibiti, yena othi luqakathekile kakhulu lolu hlelo.
Kuqakathekile kakhulu kuphart of i-process le siyakiyo ekuthiwa ngeyi-delimitation, ngoba i-voters roll yona le sizayi-inspector yiyo i-voters roll ezasetshenziswa ngasokuqunywa okwequmeni kwezabelo. So kuqakathekile ukuthi abantu bakhangele, sizathola ukuthi abanye babe-transfer from a constituency to another, sizathola ukuthi abanye i-information yabo ayikho correct. So kuqakathekile ukuthi abantu basebenzise leli thuba ukuthi ba-inspecte, ba-check amabizo abo, bathek ukuthi bakhona yini. Okuqakathekile ukuthi umuntu abekwazi ukuthi khona yini ku-voters roll, ngoba uzathola ukuthi kwesinye isikhathi umuntu yathi ngabhalisa kodwa ingxenye kaku-voters roll. So kungana kuqakathekile ukuthi sizahlala sonke siyekwazi ukuthi ukhona ku-voters roll, ukhona uvotela kwi-polling station, njalo ubaliwe yini ebantwini abothi abarejista ukuvota. Kungana kuqakathekile sibe lamabhizi amaningi, asikhangele namabizo ethu ukuthi abe khona yini. Kuqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi nxa sikhuluma ngenani labantu ababhalise ukuvota, nxa ubhalisile lawe kubaliwe yini kumbe kawukho. Nxa ungekho bese sibone ukuthi singenza njani ukuthi ube part of i-electoral process. Siyancedisa futhi ukuthi ama-elections angakakuyi, at least umuntu aconfirm ukuthi hayi ngikhona la kuleyo voters roll.
kulabo abangakuchaya indiva lokhu ungabachasisela ingozi yokungayihlola imininingwane yabo ukuthi sokusenziwa idelimitation kumbe sokuvotwa bahambe bathola ukuthi ikukhona okungalotshwanga kuhle kumininingwane yabo yiphi ingozi esuke ibe khona
ingozi enkulu ekhona ukuthi uvuke ekuseni usithi uyavota ufike utshele ukuthi hayi ngekuvote ngoba ibizo lakho kalikho kuvota sorosi uhlupho olulandelayo ukuthi uthi usithi uyavota bethatha i-ID yakho bebona kubhaliwe kuvota sorolo kubhaliwe ku-ID yakho akuhambela kutho ukuthi khona isizalwane seZimbabwe lesi sabe sithi sibhalisile ukuvota kodwa esuke engabi lethuka lokuthi akhethe ubukhokheli angafuni ukuthi umkhokheli ewadini yakhe kumbe ku-MP kumbe ku-presidential njalo kade kule ku-delimitation lapha ikuthi i-delimitation isebenzisa ama-numbers ukuqinwa kwezabelo lokusetshenziswa ama-numbers kathekile ukuthi nxa ungumhlali wemagwegwe njengomzekeliso kumele ukuthi nxa u-checker i-inspector voter roll ubone ukuthi ubhalise kwamba emagwegwe ungatholakali ubhalise enkulumane lapho ungasoze ukwanise ukuthi even ngelanga usuyavota uyevotela khona umbe ugcine usubhalise u-checker wena uvele usuzihlalela kobulayo so kuqakathekile khokhani ukuthi ube kwazi ukuthi imininingwane yakho ininjani ku-voters roll e-producer yisteki ama-mistakes akhona kungeyikuyathi kuphanjwa lapha emakhompyutheni ibizo lakho lingabhalwa kuhle njengelami elide kangaka but kuqakathekile ukuthi ithuba leli silisebenzise ukuthi sibe kwazi ukuthi hhayi i-information iqondile ngisemagwebhu esibilani sengasukela ubane sungakwanisa ukuthi nxa ukulungiselela ukubhale ukuvota uvote ngo-2023 but okuqakathekileyo futhi ukuthi imininingwane leyoala abhaliswe kuconstituency yona nancedisa nxa sokuqinisa bele
Nkosi Khona Dibithi isikhulumeli senhlanganiso ye-Ekhaya Vote 2023. Izisebenzi zikahulumende zithi seziphuma kumanyano we-National Joint Negotiating Platform osithi lumanyano awuzincedi ngalutho. Izithi zizaqhubeka ngesinqumo abasinika uhulumende esamaviki amabili andubana bakhalale umsebenzi. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva komhlangano wezisebenzi zikahulumende zikhalaza ngodaba lweholo lazo ezithi kalincedi lutho. Uhulumende uyala esithi imali ayinika izisebenzi yiyo ayenelisayo kodwa ukukhwela kwezinto okwentengo yempahla ezisetshenziswa nsuku zonke sekushiye izisebenzi zingasela okokwenza. Abameli benhlanganiso ezimela izisebenzi bathi akusancedi ukwala bekhulumisana lohulumende ngoba engabalaleli. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union ATUS umnumzana Themba kuye moyo uthi njengezisebenzi sebediniwe ngokusetshenziswa.
Asiqali thina lamhla sesize sajoyina ngezinye izisebenzi thina njenge athuzi sakhuluma kudala ukuthi NJNC isiphamaso se-dialogue platform so nxa ezinye izisebenzi sezikubonile ukuthi laphana bezisenza umdlalo ukuthi sesiyaqalisa njengezisebenzi ukutshela uhulumende ukuthi izisebenzi yithi khuluma lati ngeholo lethu and indlela elula yokukhuluma lati ngeholo lethu ikuthi sivuke sitshele uhulumende ukuthi iJackson izazihlabela umuntu yodwa ichoko izabhala emdulwini yodwa labana abagebhayo emamayinini baza ipiki la izavuka igebha yodwa kodwa kubalulekileyo lina baleleli bakastudio 7 lani Zimbabwe yonke nxa kudubeka isebenzi kahulumende kudubeka wena ngoba yineliqhatshwayo emzini yakho sicela ukuthi mhlaka 18 lisincedise ukutshela uhulumende ukuthi ibhondi kalisasebenzi $100 liyana kababiseli 450 abayijontshayo asidinge enye ingxenye ukuthi yaya nga yona leyo abazayifaka 450 sizajabula ukuthi lamhla sesibuyele ku-2018 ngo-October. After October uteacher uhamba ngezigamba, ipolisa lihamba ngezigamba, amasosha ahamba ngezigamba pho oncedisa uhulumende mbani. Uhulumende weZimbabwe kade sibukwa kubi ngenxa yezisebenzi zakhe esezigcwele iganga lonke ziyatshiswa eSouth Africa izisebenzi ngoteacher abatshiswayo. Ngonensi abatshiswayo, ngodokotela abatshiswayo. Moyo Themba kuye athu spokesperson.
Ukusenjalo, ibandla le Citizens Coalition for Change lithi liyasola ukuba ukhetho luka 2023 lungaphuma kakuhle. Lokhu kuza ngemva kokuba umongameli Mnangagwa egcobe abantu abazakuba ukomiti yeZEC kumnyaka ozayo, wabeka indodakazi kamsekeli wakhe ukuba ibe ngenye yabantu abazakhangelisisa ukhetho. Umsekeli wesikhulumeli sebandla lelo umnumzana uSalo Siziva uthi njengebandla ukubekwa kwendodakazi kaMohati uAbigail Millicent Ambrose Mohati kuZEC kuyadanisa kakhulu.
Ngiyabonga indaba ka Commissioner Mohati, indaba okufanele icubungulwe iParliament. Sithume ama members of Parliament ukubana ke indaba le icutshungulwe ukubana wangena njani, ikakhulu nxa sikhangelele interview ayenzayo njengomuntu ke o interested njalo nxa kubantu babakhe, ngumuntu ke okontesta kuma elections. Asikhangelele ukubana iZimbabwe Electoral Commission ingayenza ke into enjalo, yikho ke sisiya emadale njalo sikhulumile ukubana ke nxa into le engalungiswanga sizaba lokuhlangana labantu bonke ukubana sitshengisele ukubana thina asila kuthaba njalo lokwamukela indaba ke yokufakwa kwamntwana kaMohati ukubana ngukomishina eZEC. Sikhangele ukubana uMohati is an interested party.
Uqhubeke esithi njengebandla balezikhalazo eziningi abafuna zilungisiswe kungakwenziwa ukhetho, ezibalisa ukuba bazi lapho okuzalungiswa khona lokuthwalwa kwamaphepha okuvotela ama-ballot papers. Uthe njalo bafuna ukuba uhulumende abavumele kube lokukhulumisana nokukhumisana umlotha ngodaba lokhetho ukuze lukhiphe impumela eyamukelekayo. Isikhulumeli se-MDCT umnumzana Witness Duwe uthi ibandla lakhe yilo elaqala ngokukhuluma ngodaba lokukhumisana esithi bavumelana le-CCC kulolu daba.
Udaba lokuthi kumele sihlalisane phansi njengabantwana beZimbabwe ukuze silungisise konke okusihluphayo okubalisela okokwenza lokhetho, imithetho yokhetho. Ludaba ebesivele silufuqa, yikho bese ugijimisa kakhulu khonoko osokubonwa yibona labo asebekhuluma labo asebesilandela umbono esivele sawubeka ebandla ngaphambilini. Abadala abaziyo bathi hayi, imidlwane kayithungululi ngalanga linye. Kuhle ukuthi sebekubona, osokumele sikwenze ukuthi sincedisane ukufuqa khonoko ukuthi kwenzakale, ngoba nxa singazange sibe lengxoxo ezimayelana lokuthi ukhetho kumele luhanjiswe njani, akusoze kube lokhetho oluzaba lempumela enhle. Nxa singabanga lokhetho olule mpumela enhle, kusho ukuthi into ziyabe ziyaqhubeka zinjengoba zinje. Ngakho ke into thina esiyaziyo njengebandla le-MDCT ukuthi abantu bangahlala phansi bakhulumisane, akukho ophuma engaphathanga lutho. Yikho nje sasisithi asihlaleni phansi sonke nini, sihlale ngokuhloniphana, sihlale ngokwazisana, sihlale ngenhloso yokuthi sifuna ukuthi kube lempumela ezaqhubekisela ilizwe lethu phambili.
Uyaqhubeka ukufuthelana elizweni ngesikhathi amalungiselelo okhetho luka 2023 esekusiba ngasaphezulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ibandla lezombusazwe elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance likhuthaza abantu ukubana belivotele kukhetho oluzayo, ngoba lilesiqiniseko sokuthi lingaletha inhlala kahle elizweni. Lilandela iziqondiso ezimunyethwe lugalo lwabebandla olwe-Matabeleland Freedom Charter. Umholi we-Freedom Alliance umnumzana Samukele Hadebe utshele osithandakele mhlanga we-Studio 7 ukubana basabumba ingatsha ezehlukeneyo zaleli bandla, ngakwelinye icele bekhankasela usekelo.
umbuso okhona sesizame sazama sacela sakhala sakhini kusobala ukuthi awutshelelwa ngathina akukho esikutholayo kasilalelwa kulokho esikwenzayo ngakho ke thina ke njengabantu asesikhulile ilanga lethu siyachonela yiliphi lifa esilithiyela abantu abethu ngoba kunje akukho yikho ke ukwakha le inhlanganiso kungumhlanganelwa kuyimbuthano kwalabo abakholelwa ukuthi singazenzela thina sizibambele sakhe umbuso ongcono osonipha abantu bonke ongabandlululiyo yalo ongavuselela impilo zabantu zibe ngcono usekelo lwabantu angeke sisole sithi thina ukhona esihlanganelayo walokho esikumelayo njenge-Freedom Alliance uphikisana lakho ukuthi sisakholelwa-ke ukuthi siyaziqhubeka sikhula lokukhulu khathesi yikwakha ingatsha lobumbano lolu zenhlangano ukuthi abantu bangene babe ngamalunga wakhiwe-ke ingatsha kukhuliswe umsebenzi ngapha uhaniswa ungeniswa ezabelweni ungeniswa emadolobheni ungeniswa konke lapho umuntu akhona elizweni lakithi emhlabeni wonke jikelele lapho kuthola khona abantu bakithi
selingaphi ngokwakha lezi ingatsha
ye ukwakha kukabili okokuqala yakha ngapha esingathi thina liqanda imhlahlandlela kwakunenge ofanele kwakhiwe esithi thina ama-policies conferences ayepolicy kuyakhiwa-ke esingathi yizo izinqumo zokusebenza umsebenzi oqakathekile ngoba kuneengatsha zabontanga kuneengatsha zabomama kodwa kunjalo singamanga ukukhangela ukuthi wona umumo welizwe ungaphi
sesikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ka-2023 libona amathuba enu enjani lapha awokunqoba sesikhangela lamanye amabandla
i-Freedom Alliance iza nje ngoba uZulu eveze isifiso sokuthi ufisa kube lenguquko empilweni zakhe asisabeli lutho ngoba asisiboni isizathu sokuthi abantu bangaqhubeka bephakathi kohlupho lolu bephakathi kwalolu daka belethuba lokuthi bangazenyula kulo akungeke kube njalo kodwa singalibali-ke ukuthi umbuso esingaphansi kwawo umbuso wobudlova umbuso osebenzisa ukwethusela umbuso obulalayo kwesinye isikhathi ngakho nxa sikhangela ezokhetho kumele sikhangele sisazi ukuthi sisegehena kodwa akutsho ukuthi nxa sesipheleyo ndlela sizahlehlela emuva hhayi sizayihamba siqinile silaye uZulu abayibaphanikazi bomsebenzi
abantu sebelazi yini ukuthi ngempela likhona i-Freedom Alliance kumbe amanye la amabandla engabe lisitha ozanu PF labo CCC lilokhe ligxile emathebeleland kuphela kumbe lizasabalala liye la kwezinye izigaba zelizwe
ye abadala bathi sinamuva liyabukwa singabe sisungula kodwa siyathemba ukuthi sizafika yonke indawo angeke uvuke usufike yonke indawo langa linye kodwa abantu bakhona ngezindawo ngezindawo bayalumathisa umlilo sithemba lathi kuyathi kusiyagqiba umnyaka zonke indawo esifisa ukuzifika kakizo sizofika kizo kuya ngokuthi lapho ihamba khona kuvundile kuyavuma na bala ufika lapho ubona khona ukuthi kuyavutha kodwa ekugcineni kuyalumatha kugcwaleka indawo lathi sikhangelele kulokho ukuthi sabalale kabani hlangane labantu lapho esithola khona hlangane lezihlanganiso lapho ekuwukuvuma khona ukuze umbiko lo ophethe Freedom Alliance ufinyelele wonke umuntu ngoba kithi lo ngumbiko wenkululeko kaZulu ngumbiko wenkululeko yabantu ngakho asoze sinuthane ngalokho engingalitshiyela abantu lami ngibonga ukuthola leli thuba yikuthi inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani azeyiqoqoda isikhathi asisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngobuningi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume ngazo linye ngoba sonke esikufunayo siyakwazi kucacisile nge-Freedom Charter ukuthi indlela yethu lana
umnumzana Samuel Hadebe ngumholi webandla le-Freedom Alliance limuzwe exoxa lapho ecingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo kunjalo nje uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuthelela umnotho welizwe njalo uhlezi elandula ukuthi woyiphula ilungelo loluntu Ku Live Talk lamhlanje kuhlelo The Connection sixoxa nabasakhulayo abakuhlelo ole Nelson Mandela Youth Fellowship. Oluletha abasakhulayo uzofunda ukuzilolonga kunhlelo zentuthuko abazisungulayo besekhaya. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika u-US Treasury Secretary Janet Yellen uvumele nolomunye wakhe wele Japan uShunichi Suzuki ukubambisana ukudinga amacebo kwenqabela udubo lokuqonga kwentengo yokudla lempahla iphakathekileyo empilweni yabantu nsuku zonke kanye lokwehla kwamandla emali zamazwe omhlaba okubangelwa yimpi phakathi kwele Russia nele Ukraine. Iziphathamandla zombili zihlangene edolobheni le Tokyo kwele Japan namhlanje. Obona ngobudlelwane bukahulumende wele South Korea lamanye amazwe omhlaba uPark Shin uhlangane lomeli womutsha welemelika elizweni lakhe u-US Ambassador to Japan Philip Goldberg edolobheni eleSeoul. UGoldberg ufike kulelo lizwe ngesonto ukuyaqalisa umsebenzi wakhe. Usiba lukhulu wesabelo seTexas khonapha eMelika uGovernor Greg Abbott uthi uyasekela isiqondiso sokuthi wethule umfanekiso owevidiyo ende okwedlula ihola lonke wesehlakalo sokudutshulwa kwabantwana abaphose bafike amashumi amabili esikolweni eseRob Elementary School edolobheni le-Uvalde ephambana lesiqondiso sikamtshutshisi omkhulu waleso siqindi. Usibalukhulu webhanga elikhulu lesizwe iReserve Bank of Zimbabwe RBZ uDr. John Mangujka uthi yena akusiqiniso ukuthi inkinga zokukhula komkambo umnyama zibangelwa nguhulumende ngoba yena ke engasatholisi amankampani imali yakwamanye amazwe esithi amankampani lawo yiyo athengisa impahla kumbe kuqhuba imisebenzi kahulumende yiyo aya kulowo mkambo uyathenga imali. Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Echasisa indlela umkambo owe-auction system osebenza ngayo kukomiti yedale lephalamende ebona ngezokuhlelwa kwemali kahulumende i-Parliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance. UMangujika uthi udaba lokuthi uhulumende uthatha isikhathi sakhe ukuhlawulela leyo mali lawo mankampani athengisela uhulumende impahla afaka intengo eqonge kakhulu okuthiwa ngesiNgisi yi-forward pricing, njalo lapho esebhadaliwe leyo mali yakuleli aya khona emkambo omnyama ukuyathenga imali yakwamanye amazwe besithi ngoba amankampani la afuna ukulondoloza imali le ikumali yakwelemelika. UMangujika uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende akhangelisise indlela athenga ngayo imali lamabhani kanye lendlela esetshenziswayo ukuwabhadala.
What does this mean in layman's language? Because you don't know when the government is going to pay you, for example.
Ukusho ukuthini lokhu ngolimi lwabantu oluvamileyo? Isibonelo, esikhundleni sokusebenzisa intengo yemali esemthethweni ngaleso sikhathi, inkampani inquma ukusebenzisa eqonge kakhulu. Ngicabanga ukuthi ngaleso sikhathi izokube sifike kuleyo abayabe beyithile. Ukuthi lapho uhulumende esewahlawulele la mankampani aqonda khona emkambo omnyama uyathengisa imali yawo. Ma lokho kusenzakala, ukutsho ukuthi wonke umnotho uyalandela.
Kodwa umnumzana Efi Dlela Ncube ongumcebisi kwezokulondolozwa kwelungelo labathengi kunhlanganiso e-National Consumer Rights Association NACORA uthi okuthiwa nguMangujika yikucatsha ngomunwe.
Ukucatsha ngomunye kakusebenzi, i-Reserve Bank imele ikhangelane lesimo esikhona ngqo, ingaphiki, into esegcekeni. Okukhulisa umkambo omnyama othengisa imali yangaphandle, ukuthi imali yangaphandle kayitholakale elizwe, ayitholakale emabhenki, ezomnotho kaziyenzi leyo mali.
Kusenjalo uMangujika uthi eleZimbabwe alilawo amandla okuthi libe ngelisebenzisa imali yakweleMelika njengesetshenziswa zuku zonke. Inkulumo kaMangujika iza ngesikhathi kulokukhalaza okukhulu ukuthi ngabe ilizwe lisebenzisa imali yakweleMelika njengendlela yokulungisisa inkinga ezikhona ehlangothini lezomnotho, ukukhula lokuqhela komkambo omnyama elizweni, ukuqhubeka iphela amandla imali yakuleli kanye lokuqonga kwentengo yempahla. uMangujika uveze lokhu njalo ngesikhathi evela phambi kwekomidi yedale lePhalamende ebona ngezokuhlelwa kwemali, iParliamentary Portfolio Committee on Budget and Finance, esithi imithetho ebekelwa uhlangothi lwezemali kanye leziqondiso zakhona kuyingxenye yemizamo yakhe uhulumende ukuthi alungisise inkinga ezikhona kulolu hlangothi. Kodwa uNcube uthi indlela yokusebenzisa imali yakwamanye amazwe kuyiyona ndlela engasiza ukuthuthukisa umnotho welizwe okwamanje, hatshi kube lokhe abantu betshayelwa imithetho engapheliyo.
Idola leZimbabwe ngeke liqine nje ngokutshayelwa umthetho, liqiniswa ngezomnotho ezingekhoyo. Ngakho ke okungcono yikuthi kusetshenziswe imali yangaphandle, lokho kuthiwa i-dollarization. Yikho kuzavikela abantu ekuthini izinto zingakhweli ziya phezulu kuso sonke isikhathi, bakwazi ukuthi impilo yabo bayihlele ngendlela efaneleyo.
Amalunga ekomiti yedale lePhalamende agoqela umnumzana Energy Mtodi wezanu PF, umnumzana Rusty Makam, lo mnumzana Willis Madzimure abe Citizens Coalition for Change CCC, baveze ukukhathazeka ngalolu daba lokuthi imali yakuleli iqhubeka isenziwa ukuthi iphele amandla ayo, kanye lokuthi uhulumende uhlawulela eminye imithelo yakhe esebenzisa imali yakwamanye amazwe. Bathi lokhu kukhanya uhulumende ngokwakhe engayithembi imali yakhe, besithi imali yakuleli isiseduze lokwaliwa ngabantu njengalokho okwenzakala ngomnyaka ka-2009. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo, emdlalweni wama-chevrons wesibili umkhankaso wokudinga amaqembu kuyaphatheka umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba e-ICC Men's T20 World Cup, banqobe ijezi ngamaranzi angamashumi amabili lantathu. Umncintiswano wamazwe omhlaba uzaqhutshelwa kwele Australia ngomnyaka ozayo. Intethelo zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Nyanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leZimbabwe yilo liqale ukutshaya ibhola labuthelela amaranzi alikhulu lamashumi amane lesithupha 146 lilahlekelwe ngabadlali abayi-9. Ukapteni weqembu leZimbabwe uCraig Evin uthi bebevele behlose ukubuthelela ikhulu lamashumi amahlanu amaranzi.
Besicabange ukuthi singazifaka esimeni esihle nxa singafikisa ikhulu lamashumi amahlanu. Njalo sibonga uLuke Jongwe labanye abayenze siphose silifikise lelo nani.
UJongwe utshaya amaranzi angamashumi amabili lathoba munemunye ngamabhola alitshumi lantathu, njalo ulandele uSean Williams kubadlali beqembu leZimbabwe abathole amaranzi amaningi. UWilliams niyokhethwe ukuba ngumdlali odlale kuhle emdlalweni wanamhla ngemva kokuba etshaye amaranzi angamashumi amahlanu lesikhombisa ngamabhola angamashumi amathathu lathoba munemunye.
Look, I think obviously there was a lot of expectations on a big touch.
Ngokubona kwami abantu bebekhangelele ukuba sitshaye amaruns amaningi ngemva komdlalo wethu wakuqala. Isimo senkundla singaguquka, kodwa inhlelo zethu kazintshintshi, njalo nxa singaqhubeka silandela lokho esiyabe sikuvumelene njengeqembu sizaqhuba kuhle sibe nabadlali abadonsa kanye kanye. Inkundla yakhona inkulu njalo ibhola alitshayeki lula, kodwa wonke umdlali engenza lokho okumele akwenze konke kuzahamba kuhle.
Iqembu leZimbabwe lele jezi yakusibaya sikaGroup A ndawonye lele United States of America kanye lele Singapore. Iqembu leZimbabwe lele United States alemiklomelo emine iqembu ngalinye ngemva kokuba ele Melika linqobe ele Singapore nge 132 runs emdlalweni walo wesibili. Emidlalweni yosuku lwakuqala ngomvulo ele Zimbabwe linqobe ele Singapore ngama runs angu 111, kuthi ele USA lona litshaye ele jezi ngama wiki wickets ayithoba minembili ngolwesine iqembu leZimbabwe lizadibana lele United States emdlalweni wokugcina wezibaya njalo elizanqoba lapho yilo elizabhutsha liphezu kwengalane yemiklomelo kwisibaya sikagroup A. Ukapteni weqembu leZimbabwe u-Evin uthi kuzamile babophe ziqine ngolwesine.
Ngumdlalo omkhulu kumaqembu amabili njalo thina kuzamela siqine ngalokhu besikwenza kuhle athi kuba sizihluphe ngalabo esidlala labo.
Selugqibake lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.